kathesi indaba kabona le isisibonise okuningi ukuthi kule doti eyenzakalayo kakwenze i-audit for example in terms of amafama ona lawo ukuthi bekubonakala ukuthi uzivani lo zivami ulamafama mangaki ngoba thina esikhala ngakho indaba ye-party state conflation bekusetshenziswa i-advantage yabo ekubuseni kwabo ukuthi the just commandeer ukuthi no ngifuna iplazi leli no sifuna iplazi leli kabangaki abantu abathathela amaplazi kathesi sikhuluma ngendaba ekababa uSipho Malunga le ukuthi wathi umuntu athenga iplazi ngemali yakhe kodwa uBethi Mpofu usebenzisa amandla akhe njengomuntu okuhulumende emthathele iplazi bangaki abantu abathathela amaplazi ngalezo ndlela yikho esikhala ngakho ukuthi into leyi asiyokamgabe labantu bakhe kuphela kaku-investigate izanu PF as an institution kusukela kumnanga kwaphezulu khona ngale sikhuluma ngendaba ye-gold mafia le ehluphayo kulezi nsuku
ngifuna ukufundisa udadewethu into ayinhlonipho yikubona nje nxa ngikhuluma ngomkhokheli wabo bengisithi ubaba uThamisa ngoba umncane ngama-age kimi kodwa ngenxa yokuthi lesikhundla sokukhokhela abantu ngimuthi ubaba uThamisa ngicela la yafundi nxa ngikhuluma ngomongameli umdala ulaye kathana kathi ubaba umnankagwa yisisintu phela ani singabantu sivela esintwini akazi ubena mhlawumbe kavele esintwini kodwa isintu sithi kona asihloniphaneni kuhle khona kwalokhu kwenza yiko obonisa ubana hayi siyaphambili ngendlela ebalulekileyo umuntu kathwale isiphambano sakhe izinto ezenziwayo phandle ngale azibenefit amaphathi ethu whether izanu PF kumbe i-triple C kumbe izaphu kumbe i-MRP kubhenefitha izikhwama zabo nalaba abantu ababesenza khonokhwana nxa bekwenza becatshe ngezikhundla zabo emabandlelo nalawo wenza izanu PF be-triple C akuvezwe egcekeni kufakwe lapha umuntu abethelwe lesiphambano sakhe kube lula kube njalo ngoba akusoze ukuthi kona amabandleli lawa afele izinto angazaziyo abanye abantu benjani bebhizi belokhu benonisa izikhwama zabo nemuli zabo yikho kuphela mina engifuna ukubana kwenza yikho ngithe mina senjengezanu PF sile code of conduct esibhayindayo ukuthi wena njengomkhokheli kumele uphile impilo enjani kumele uphilisane nabantu ngendlela enjani ngiyabonga
ye bala kulapho umama ngamafutshane sibili kakhulu phosa lokugcina khona
yebo ku right sibili ukuthi umuntu nxa ephambanisile kumele ajeziswe umuntu lo muntu oyabe senze ubugulikiki umele ajeziswe kungakhethelekile ukuthi ukubandla liphi njalo lokuthi uyenzeni even lakithi ukuthi ku-triple C kunjalo kulabanye bethu abaphambanisileyo and kulezinto ezithize esizenza ikakhulu nxa sikhanyela la ku-candidate selection khona lapha sibona ukuthi abake baphambanisa kumbe abalama-allegations abake bayenza kuyamele bebone ukuthi hhayi kuzaba nzima ukuthi bakhokhe labantu.